Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sisesengozini yokumementheka kakhulu kwegciwane le-corona njengoba singakafiki emqanshweni wentaba okuthiwa yi-peak lapho kuyabe sokukhangelelwe khona ukuthi libe selimemetheke kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumajumi amahlanu lanye 51.
Ngibona ngathi bekuqakathekile kakhulu ukuthi umthetho mayelana ngepolicy kakhulu awungaqini kakhulu ngokuthi nje umuntu usevele nje abotshwe.
Amapolisa athi sebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu abephule umthetho wokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Ababe ngamalunga eNational Council yeMDC eyakhethwa kuCongress ka-2014 bathi iNational Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi elamalunga agoqela uNkosazana Dokozani Khuphe kumele ibize umhlangano wokuhlaziya isinqumo seSupreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele akhokhele ibandla athi uMnumzana Jamisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51 ngemva kokutholakala kwabantu abathathu belegciwane leli izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili babantu laba ngabavele kweleBotswana kunsukwana ezedluleyo kuthi oyedwa isakhamuzi seHarare esingazange siphume phandle kwelizwe. Ukufunyanwa kwabathathu laba belomkhuhlane weCOVID-19 obangelwa ligciwane leCoronavirus kuza ngemva kokutholakala kwababili kuthange belomkhuhlane lo. Omunye wabo ubevela kweleSouth Africa njalo omunye ngovele kweleBotswana. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehloliwe igciwane leli elizweni lonke sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,707. Asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu belichumi lasishiyangalombili. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 334,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezinhlanu 5,188,000. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe osokusenzeka phose nsuku zonke yinto ehlupha abantu abanengi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngecoronavirus eCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efihlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sisesengozini yokumemetheka kakhulu kwegciwane le-corona njengoba singakafiki emqanshweni wentaba okuthiwa yi-peak lapho kuyabe sokukhangelelwe khona ukuthi libe selimemetheke kakhulu lisuka lapho-ke bese liqala ukwehla. Kanti-ke njalo sisakhumbula ukuthi ingikhona sisiya ebusika, ubusika bujwayele ukuthi lwandise kumemetheka kwamagciwane njenge-coronavirus. Kanti-ke futhi enye ingozi enkulu ukuthi kusezavulwa izikolo ngalesi sikhathi limemetheka lisiya phambili, kule ngozi-ke ukuthi izikolo zilandise limemetheke kakhulu kulalokho eliyikho khona namhlanje. Ngakho uhulumende weZimbabwe kuyadingeka ukuthi athathe amanyathelo amakhulu ukuba kuvikeleke abantu kulalokho akwenzayo ngalesi sikhathi.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe laba kubo Botswana la kubo South Africa lingathi uhulumende uluphatha kuhle na?
Uhulumende udaba lwabantu abavela ngaphandle kalubambanga ngendlela esuthisayo. Kuyadingeka ukuthi abantu bonke abavela ngaphandle babe kweceleni bahlolwe baze baphume sokutholakela ukuthi gabalalo leligciwane. Lokho ukuthi sizwe kuthiwa abantu baphumile babalekile kubonisa ukuthi usantengantenga ubuthakathaka ekusebenzeni. Kusamela qinise abone ukuthi akula muntu odlulayo engazange wahlolwa ngendlela efaneleyo. Njalo ababehlolwe batholakala beligciwane bayehlala lapho bafanele khona belatshwe baphume sebefanele ukungena emphakathini baphile phakathi komphakathi. Okwamanje hayi usesebuthakatha kuhulumende kakalibambi ngendlela efaneleyo igciwane ikakhulu nxa kusize ebantwini abavela ngaphandle kwelizwe.
Kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu weZimbabwe jikelele laye uhulumende.
Esingakutsho njengenhlangano yokukhumbuza abantu beZimbabwe ukuthi igciwane le-corona akalikadluli eZimbabwe lisesekhona lisezakwanda. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi senze konke okudingakala ukuthi sizivikele, sivikele labanye sibathandayo lelizwe lonke. Kumele sithimulele endololwaneni kumbe ethishweni siyilahle, kumele sibone ukuthi siyagqoka ama-mask kuso sonke isikhathi, kumele sibone ukuthi siyajiyelana izibango okuthiwa i-social distancing, sigeze izandla ngaso sonke isikhathi ngesepa kumbe nge-sanitizer. Kanti-ke uhulumende kuyadingeka ukuthi abone ukuthi kungakavulwa izikolo, yonke into eza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke, lababalisi bavikeleke, ikhona esikolo, siyenziwe esikolo.
Umnumzana Efihlela Ncube ngoyinhlanganiso elimukisa uZulu nge-coronavirus, citizens COVID-19 monitor. Sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo amapholisa athi inani labantu asebebotshelwe ukwephula iziqondiso zokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kusukela mhlaka 30 ngombimbitho. Lapho okwaqala khona lolu hlelo selifike kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu, 35,638. Umbiko lo uza ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu bekhala ngokuthi amapholisa ahlukuluza uZulu lokuthi ababotshwayo kakhulu ngabampofu abayabe bedinga indlela zokuziphilisa kumbe bedinga ukudla. Sixoxele omunye wabalwela amalungelo, umnumzana Difa Dube.
Ukubotshwa kwabantu babankomo mayelana ngokuphula umthetho lo wabekwayo ukuthi abantu bengavele nje baphume nje mahlayana. Ngibona ngathi bekuqakathekile kakhulu ukuthi umthetho mayelana ngepolicy kakhulu awungaqini kakhulu ngokuthi nje umuntu usevele nje abotshwe avalelwe eseyilini, abotshwe avalelwe eseyilini. Kodwa ngibona ngathi okokuqala bekufanele ukuthi kukhangelwe kuqala ukuthi i-record lithini. Umuntu kulabantu okuthiwa ama-first offenders, njalo kulabantu okuthi ukuphula kwabo umthetho baphula ngoba nje befuna ukuthi baphule, uthola abantu bezigambela loitering kungela nto bayenzayo. Kodwa ke umuntu othiwa uphule umthetho ngenxa esiyesitolo esikatshana laye ezama ukuthi ayidinga ukudliwa ngabantwana, ezama ukuthi ayidinga angakudla, angiboni ukuthi lokhuyana into bafanele udinga ukuthi abathatha abantu bavele babaphozele ejele. Kodwa njalo abanye laba bathola bephula umthetho lowo, ngibona ngathi okokuqala kule zinto ezifana nokuthi abantu bafakwe bayenze lokhu esikubiza sithi ngama-community services, ngoba nxa besiyakwenza ama-community services baza kwenelisa ukuthi basebenze bele social distance okwenza ukuthi benga infectani noma mhlawumbe bengathelelani umkhuhlane nxa ukuthi kungabe sekukhona umunye oyabeselawo phakathi kwabo. Kodwa ke nxa sebebathatha bese bavalele ejele kuyokuthi nje ngabantu mhlawumbe ngama first offenders noma ngabantu abangakwenzi ngamabomo. Umuntu nxa umthole ejele ichukela noma umuntu umthole isaka lempupu kutshengisela khona ukuthi kulobunzima phakathi endlini obumenze waze waphumela ngaphandle waze wayadinga lokhu ayakuthweleyo noma lokhu okungasiza ukuthi kuyethunjini.
Khona ukubopha abantu ongathi isisombululo yini kuyabenqabela ukuthi bengaphumi ezindlini.
Uhulumende noma ngithi abepolicing noma abaphethe ugatsha lwezamapholisa abazame ukuthi bazwisise imbangela eyiyo eza eyenza ukuthi abantu bahambe mhlambe bazithole sebehambe ibanga elide okugcina sekwenza ukuthi baphule umthetho. Ngithemba ukuthi wonke umuntu weZimbabwe, akekho umuntu weZimbabwe ongahloniphiyo ingalo yemthetho yelizwe lakithi. Kodwa ke ngokunjalo kufanele ukuthi uhulumende akazame ukuthi kutholakale indlela eziningi mhlambe ezokutholisa ama-groceries njengalokho esikubona kwamanye amazwe ukuthi mhlambe kuyavulwa kube lama groceries noma kube ngala trailers ahamba esiya kuma lokichi duze la duze ukuze ukuthi abantu bengahambi ibanga elide bedinga ama groceries njalo abantu bengagcini izinto ezivala lama basic commodities into ezivala lempupu into yeqhakathikile kakhulu abayenza ukuthi ibe into etholakala lula kakhulu elizweni lakithi ukuze ukuthi abantu bengatholi sebe siba kuma queues amade begcina sebe siyabuyela ezindlini isikhathi abafana ukuthi babuyele ngazo sesidlulile amapolice andivana babophe nje bajikela abantu emajele ngibona ngathi kuqhakathikile ukuthi andivana bakwenze lokho abazwisise kuqala ukuthi lo muntu usuke ngapi njalo isizathu esimeza ukuthi aze yabe leso ngaleso sikhathi isiphi ngoba ukuba ipolice akutsho ukuthi thola umuntu umthaye kuphela noma thola umuntu umjikele esitokisini kuphela kodwa kutsho ukuthi ungumuntu ofanele ukuthi uzwisise ukuthi umuntu lo kuhambe njani andivana kuze kufike leso sikhathi noma kuze kwenzakale khona lokho sokwenzakale ngaleso sikhathi izinto ezidingakalayo empilweni yomuntu ezinto engathi ngama basic commodities akube izinto uhulumende azama ngakho konke ukuthi azitholakale kalula njalo kungabi izinto ezenza ukuthi abantu begcine sebehlala endwendweni zamaline belindele ukuthi bathole impupu noma belindele ukuthi bathole izinto ezifana labo chukela izinto abazidinga kakhulu ikakhulukazi into efana lempupu eyiyo into eqhakathekile okwedlula konke ngibona ngathi uhulumende nxa engayenza khona lokho njalo aqhuquzele izitolo zenalezi amasupermarkets nala asemalokishini asezigabeni lesigaba ukuthi avule njalo abe lezinto ezeneleyo ukuthi abantu nxa besiyathenga abantu bathenge lula bayenelise ukuthi babuyele ezindlini masinyane
umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane Ababe ngamalunga eNational Council yebandla leMDC eyakhethwa kuCongress eyenziwa ngo-2014 baqhube umhlangano izolo baphuma lesinqumo sokuthi iNational Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi egoqela uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Morgan Komitsi kanye loMnumzana Douglas Monzora kumele ivize umhlangano wokuhlaziya isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele akokhele ibandla leli ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tswangirai hathi umnumzana Nelson Tamisa. Bathe kumele i-standing committee ivize umhlangano kungakedluli umhlaka 6 kuNhlangula ukuze kulungisiswe udaba lokudonselana okukhona phakathi kwe-MDC Alliance kamnumzana Chamisa le-MDC kaMakhuphe. I-National Council ithi umhlangano lo kumele wenziwe ngendlela engasoze ibangele ukuthi amalunga ebandla ephule iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Umhlangano wokucubungula udaba olule lwavela ku-Supreme Court ukuthi ibandla lingawuphatha kanjani njalo lingaqhubekela phambili liphanele uphuhlu uhlangothi lokuthi phela i-National Council izwisise kahle ka-2014 izwisise kahle ukuthi kanti udubo lolunga njalo yona impumela le ye-court ikhile ukuthi bayicubungule
ndawo. Sibonile ukubana esinye sezinqumo esiphuma emhlanganweni lo ngesokuthi kuhlanganwe labo bonke okubalisa okhuphe labo Monzora. Libona kuzayenzakala yini lo?
Kuzayenzakala ukuthi National Council izafuna ifuna ukuthi izisise ukuthi bona bacabangani njalo lokho bakwenzayo bakwenza ngani sekhangele ngaphi.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 sixoxe njalo lesikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi kabasoze balandele izinqumo ezithethwe ngababe kuNational Council laba izolo ngoba ngabantu asebasuka kubandla leMDCT.
I-judgment inawo over 40 days yaphuma babukela kwabasobala ukuthi bona bangabantu be-alliance abahlangene ne-MCCT. I-MCCT yaqhubeka ke yahlala i-National Council, yasithi abantu abakwazi ukuba ngamamemba amajemba angu-2 yikho akwena kwasisirikhola ephalamenti. Batho ayikwakwazi ukuzikhola ngoba bahlangane alaye bakwazi-ke ukuthi bese bejika besiilejezilayi ehlakaniphanze ekuhlaleni phansi kwenze imithi kuzomele ukuthi babuye back babuye bezojoyina iphahla.
Umnumzana Khalipani Phukeni yisikhulumeli somkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7. Ukulumende weMelika izolo wesule imigoqo ebilawula ukusebenzelana kwamabhanga omhlaba lamabhanga eZimbabwe amabili abalisa ele AgriBank lele Infrastructure Development Bank. Amabhanga la ayefakelwe izijeziso yiMelika esetheswa umlando wokusekela ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZANU-PF. Kodwa asisuswa kuluhlu lwezijeziso lezi ngo-2016. Kepha bekule migoqo ebilokhu iwenqabela ukuthi asebenze lamanye amabhanga omhlaba ekhululekile. Iyo ke leyo migoqo esuswe izolo. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Ukususwa kwamabhanga lawa AgriBank and Infrastructure Bank into enhle. I don't know ukuthi bakwenzile because of i-lobbying or i-dialogue behind the scenes enzakalayo le Melika. Whatever the reason, into enhle izasinceda ngoba i-AgriBank and like Infrastructure Bank are quite active ukusupporta i-economy ama-sectors angu-2 i-agriculture la le infrastructure yethu. So azabe andizuncedisa sibili. Kodwa imali ekhona kulamabhanga lawa ngu-2 imali encane compared to ama-needs ethu esilizwe. Yikho lokhu ribona enye imali ivela kuma-China la ngaphi ngaphi. So siyakujabulela, it's a positive development. Into engayenzekaliyo very often, so it's good news for a change for ilizwe lethu.
Singathi lokhu kuveza yini ukuthi ngempela iMelika izimisele ukulungisisa ubudlelwano bayo leZimbabwe?
Ubona kwami mina iMelika has more or less been consistent ukuthi it's open for a dialogue leZimbabwe. U-ambassador weMelika wayekhona kudala lalo khona uBrian Nichols ukhuluma kwabo. It encourages me ukuthi opportunity khona nxa ehulumende eZimbabwe ingatshengisela ukuthi it's serious about ama-reforms and is a truly partner. IMelika singakhohlwa is built one of the biggest embassies eZimbabwe and ihlala isikhumbuza ukuthi ngeke sifake embassy njalo sifake imali eningi if we didn't have confidence in the future of iZimbabwe. And siyabona through ama-crisis esiwenzelayo, cyclone Idai etc., iMelika iyabelokhu khona isincedisa despite ama-differences akhona on e-politics.
Umnumzana Kelvin Manduna ucubungula ezenotho njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabesilisa abasakhulayo ababili ababotshiweyo kobulawayo besetheswa icala lokutshontsha inkombalanga elentengo engena ku-$20,000 bayithengisa nge-$30 kuphela. Iphephandaba le-Herald lona lithi inhlanganiso zababalisi kazivumelani lohlelo lukahulumende olokuvumela ukulotshwa kwemihloliso ye-O-Level le-A-Level ngenyanga ezayo. Zisithi lokhu kulakho ukubangela ukumemetheka kwe-coronavirus. sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 lani lonke balaleli mina igama lami ngusamkeliso khuluma ngisejombe uhlupho engilalo ngabantwana laba abantwana besikolo okuthiwa kumele bafunde ngamafoni langama radio langama TV. Mina engikhulumayo ngikhulumela ebantwaneni bethu thina esisemaruzeva ama TV lamafono nalawa ama WhatsApp lama radio thina kasi abantu bethu kabala asilakho. So okungangihlupa kakhulu ukuthi lanxa i radio ingaba khona abantwana laba belalele ku radio kukhulunywa bekhangele ku TV kukhulunywa bazabe bebhala ngapi njalo abantwana abafunda kanjalo bazamakelwa ngubani. So okuyinto okungani kuyangikhathaza ngizaba kwazi njani ukuthi bazwisise sile kumbe abazwisisanga bapho kunalento ekhulunywayo kuphela. Yebo ye asikubalekeli ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 le lockdown le khona lokho siyakwemuya kwenqabela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukuze izigozi zingavulwa asikubalekeli lokho kodwa uhlupho ke esesibona abantwana laba sokuzababela nzima abantwana ngoba asithi umntwana ukuform 1 kufanele kuform 2 engabhalanga umnyako ozayo uzahamba kanjani kuform 1 ugrade 6 uzahamba kanjani kugrade 7 bengabhalanga bazakhanyiswa ikukhona kufunda abazabe kwenza ngamafoni yini kumbe kuzaba leminye imizamo ezakwenzakala. Okuyinto lokhu mina kuyangikhathaza ngoba asikuzwisisika kahle. So sicela isichasisele kukhona lokhu ukuthi sizwisise ukuthi abantwana laba kuhamba kanjani. Siyabonga.
Basakazi bakaStudio 7 ngiyalibingelela ngegama likaJesu Kristu. Ngilapha mina eKezi esigabeni sikakhokhokhokho uMakwati. Igama nginguRuben Dlamini. Into ngiyikhulumayo lapha ebuhlunga ncinyane ngenxa yokubana emakhaya esikhona thina ku-Ward 12 asila even imali. Kodwa-ke bakhona abantu abasincedayo ukusiphathela amajukela ngamacimbi imana phela esayiphiwa nguNkulunkulu. Kodwa-ke ngokunjalo sebedonsa izinyawo ngoba sebekhona abahamba ngemva kwabo bebalandela ngitsho laba abasuthayo phela kodwa abalambayo nembali bebencedakala. Yebo phela into engiyikhangela bebengathengisi beminyeni abantu laba bebekhipha sibile isipesi ngesane esifunekayo ngohulumende kwento enhle beyenza. Kodwa-ke sebekhona sebehamba ngemva kwabo bebefuna ukubana ihlizi thende ngoba bona bayasutha. Hhayi siyabakhulekela ubana uNkulunkulu kabe labo ngoba bona bayasutha lathi singasuthile esilambayo sizaphila ngomusa kaNkulunkulu. Bona abo abasinceda abathenga amacimbi etshintshisa besinika ijukela besinika umpuphu besinika omahlamvu osouth konke okufuneka ekhitshini. Hhayi bakithi ngani uhulumende uyasizwela besincedisa abantu bonabo ukuze singaze ezigcine sesibulwe yindlala ngiphezu kwe-corona le. Ngiyabonga amafitshane.
Salbonani kuStudio 7 mina igama lami uAdolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo indaba yokuxotshwa kwa-Energy Mutoli. Lo muntu vele kudala vele le nto yinto adofana ukuthi ngabe ayenza kudala ngoba lo muntu ubevele ehlambalaza isizwe ehlambalaza nabakhokheli bakhe izinto kade ezikhuluma ngoba kwese sikhathi uyakuzibuza ukuthi ngumuntu yakhe ecabange before ekhuluma kumbe ngumuntu obekhuluma nje angazi. Kodwa hhayi isinqumo abasithethe isinqumo esihle kakhulu kumkhipha kodwa layo izanu PF kumfanele ihambe njengamanje kulamantombazana awalahlekayo MDC aphinda atholakala akula ngisho owabo okhulumayo ngokuthi kuhambe njani bazithulele nje okutshengisa ukuthi balesandla kuleyo nto ngoba kukho okusolayo kusola ngamanye ama-organization angekho kubo kodwa bona bathuli nje including yena uMnangagwa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umnotho wakwele Nigeria uvikwa uzancipha ngesilinganiso sokuyisishiyagalolunye ekhulwini lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lona selivumile ukuphathisa amazwe ahlaselwe zintethe esezivangele indlala ezwekazi le-Afrika lase-Middle East ngemali engange-$500 million. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umphathisikhwama kahulumende umnumzana Stephen Mnuchin uthi uhulumende ulakho ukuphuma lolunye njalo uhlelo lwemali yokuphathisa uzulu welizwe leli kanye lamabhizimusi aphanjaniswe yi-coronavirus. Lolu kuyabe kuluhlelo lwesibili ngemva kolunye oluqhutshwe kunyanga ezisanda kwedlula lapho uzulu abephiwa khona amadola edlula inkulungwane umuntu ngamuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe ohlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
Uqinisile kakhulu sibili u-Treasury Secretary wethu uMr. Mnuchin xa esithi izizalwane zeMelika ziphiwe enye imali phezu kwe-2.3 trillion liyane esayiphiwayo kunyanga liyane edluleyo. Imali okukhulunywa ngayo kathesi is about $3 trillion and siyabona njalo ukuthi imali yakhona leyi ama-Democrats asevumile ukuthi khona iphiwe i-$3 trillion but siyabona ukuthi ama-Republicans anganayi-block indaba yakhona leyo. Uyabona ama-Republicans phela lokuncitshana okuthize, uyabona ahlukana ngale ZANU-PF. I-ZANU-PF sayibona ngesikhathi sama-elections lapha bethenga izimota ama-t-shirts ZANU-PF, izimota zabo zibhaliwe lapha ZANU-PF kulamapikitsha bomnangagwa, uyabona. Kodwa nxa sokufika ukuthi isikhathi se-coronavirus lapho ukuthi khona izizalwane zeZimbabwe ziphiwe lawo ma-maski, ziphiwe ukudla, yona leyo stimulus la ukuthi bencedakale, abakufuni lokho. So behlukananga kangako lama-Republicans alapha eMelika Mnumzana Nkomo.
Ama 1200 ake aphiwa abantu lawana ungathi aphathisa abantu okunganani?
Singakhangela kuhle nje Mnumzana Nkomo, i 1200 le aphiwayo last month aso mali nje engathi yanceda kuyangaphi, ngoba vele i-minimum wage ye-America is just about ama $1,200 a month. So uyabona ukuthi abantu sebelenyanga ezimbili sesiya kwesithathu bengasebenzi. So umumo nganolukhuni sibili kuzizalwane zeMelika lapha Mnumzana Nkomo.
Eyakho ibhizimusi ihamba njani?
Yami business Mnumzana Nkomo njengoba ukwazi ukuthi ngeye commercial transportation technology, i-app yami kuthiwa i-Trackify app eyiye-connecta ama-commercial transport drivers le msebenzi nje eyabikhona ifuna ukuthi ithwalwe. Into enginanzeleleyo ukuthi nje 2 months ago iqalisa i-coronavirus, ama-trucks nje akamasibili ukuthi ahambahambe, kodwa sesibonile nje lapha sibili ne-few weeks back asokuphikile sibili, and ama-downloads ze-app yami have been consistent sibili even during nje isikhathi se-coronavirus le. Ama-drivers ayi-downloada sibili i-app yami yabona ukuthi bayisebenzisa, bakhona kade besebenza sibili, kodwa singani si-increase-le sibili ama-numbers akhona sebebuyele emsebenzini.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe ohlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51. Amapolisa athi asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu abephule iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ababengamalunga e-National Council ye-MDC eyakhethwa ku-Congress ka-2014 bathi i-National Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi elamalunga agoqela uNkosazana Thokozani Khuphe kumele ibize umhlangano wokuhlaziya isinqumo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele abe ngumholi webandla, hhathi uJamisa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asiveni sonke kweze kuseni ngomvulo ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.